Umasipala weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana namapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo esitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano letatha lezindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzela emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende la irekhodi yokuthi kwavalwa amafektari amangaki, ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende la ekamilise amafektari within 48 hours.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umunicipal ekhetha ukuba lokhe esebenza imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapolisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansi lesithi ngamabhayilos, asazi kumbe sebela amabhayilos amatsha ngoba thina sicine kusetshenziswa amabhayilos kaSmith.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamunicipala.
Mina indaba yena leyo ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo meya le council yangikhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le solution kundaba yona leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Sebesithumezela amapolisa kuphela, which is not fair, hi harassment kuma-offenders. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, yi-police harassment and akuvunyelwa, asisoze sivume.
Abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumasipala lohulumende ayisikho okuzaqeda udubo lweZimbabwe. Bayemba phansi abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezitaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa nguhulumende munye osebahlukumeza. Bathi uhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni, bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini, hatshi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.